Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo enanzwe elizweni kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla leMDC team.
Siyakwazi kulamasotsha lamapolisa ayabethwele izibhamu kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi azacina esihlabela lani ngoba labo kunje badlingwe kozomlomo. Asiwobantu esithi abantu benze udlame.
Izakhamizi zendwangu line esiyaphambili ensiza zithi sezidlela ivalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele izifuyo. Ngesikhathi emakwe eGwanda North bekhuza imihlolo ngemva kokufelwa zimbuzi ngendlela engajwayelekanga.
Lokuthi abantu bangafika lapho kuthuze khona ngani kule chiki kakhulu kuyakwansi ukuba babhongela kubethusele babalekile amanye ama-farmers ami lapha besekubabhongela babaleka bachiya inkomo. Yimona lesubonayo futhi nxa kukwansi ukubhongela umuntu futhi ukuthi sokungambamba.
Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu esesibhedlela lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Donald Trump ulokhe esesibhedlela seWalter Reed National Military Center Bethesda khonapho eMelika lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Udokotela wakhe umnumzana Sean Conley ubikwa esithi umongameli Trump kadingi kuncediswa ukuphefumula kodwa basadingisisa ukuthi bengamelapha yini ngokubizwa ngokuthi yi-remdesivir therapy. Uthi uselatshwe okokuqala ngalokhu njalo uziphumulele kuhle. Umongameli Trump uthwalelwe ngendizamtshina ye-helicopter izolo kulesi sibhedlela esuka esigodlweni se-White House njalo ukhangelelwe ukuhlala esibhedlela okwamalanga ambalwa. EZimbabwe sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 ukuthi inani lasebebulewe yilo lilokhu likumakhulu edlula kancane amabili. Umfundisi uSen Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uxwayisa abantu ukuthi lanxa sebevunyelwa ukuthi babe baningi ezinkonzweni behlale beqaphele ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yileli gcikwane.
Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lathi emabandleni ngapha singakhohlwa ukuthi lumkhuhlane ulokhu khona njalo lumkhuhlane lokhu udinga ukuvikelwa. So kuyadingakala ukuthi kube le nkonzo eziningi ezizayenzakala ukwenzela ukuthi inani labantu lingagcwali endaweni eyabe iyodwa. Bonke abantu abavula amabandla bebe nayo leyo temperature eyokudingisisa ukuthi umuntu uyatshisa okungakanani ukwenzela ukuthi kuhlolisise ukuthi lumkhuhlane awukabambi yini abanye abazalwana abazabe befuna ukuzokhonza. Njalo mbona mina kudingakala ukuthi lanxa umuntu ezizwe egula mbijana ahlale ngekhaya ayekele ukuya enkonzweni ukwenzela ukuthi singathelelelani njalo singamemethisi lumkhuhlane we-COVID-19.
Lo mfundisi uSen Sibanda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance sixoxelayo ekobulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo ananzwe elizweni kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla leMDCT abathi lisekelwa libandla leZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF lihlezi lisala ukuthi liyangenela phakathi kwengxabangxoza ekumabandla lawo mabili lisithi kufanele bezilungisele udaba lwabo. Osakhokhela ibandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukungena edale lePhalamende lamanye amalunga ebandla lakhe bethathe izikhundla zamanye amalunga ebandla leMDC Alliance agxotshwa kuleli dale. Okuningi ngokuthi iMDC Alliance ithini ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Yikho ke sithi yini mahlabezulu sokuyisikhathi khathesi ukuthi lonke jikelele litshengisele liphume ezindlini liyegcwala estrithini mbe kobulawayo mbe kuseHarare. Siyakwazi kulamasotsha lamapholisa ayabethwele izibhamu kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi amapholisa lawo lamasotsha azacina esihlabela lani ngoba labo kunje badla ingqeqo zomlomo. Asisobantu esithi abantu benze udlame singaze sithi senza lokhu bayanqaba, amadokotela enze lokhu bayababopha, amaloya lokhu bayababopha, amatitsha lokhu bayababopha. Yikho-ke ngubani ohlezi kahle lapha eZimbabwe ngaphandle kwabantu abalutshwani abakholisayo kuZANU PF? Yikho-ke ingqobe sithi asenzeni okusemthethweni singaladlame, siphume demonstration peacefully sonke from Zambezi to Limpopo, from Manicaland to Binga, from Mount Darwin to Bide Bridge. Akula into enjengeyenzakalayo ngitsho ngaphi ukuthi umuntu uyavothelwa ngabantu ekuPhalamenti lithatha amavoti akho liphe abangani benu. Kuyaqala embalini yokuthi ekubuswa esithi constitutional democracy. Asibusukumeni sitshengisele ukuthi lokhu yincwala, kuyazila abakwenzayo.
Lithini ngokuthi uNkosazana Kruphe lezinye iziphathamandla ze-MDCT sezingena edale lePhalamende?
Safaka ama-objections abazange babale, bathatha bafaka emanzini njengezibi. Sesimangala namhlanje sokuthiwa sebengamalunga ePhalamende, ama-senators noma ama-proportional representation. Abajonganga thina, bajongelina ngoba bafuna ukudeclare i-one party state. Libazwile sokuthiwa i-MDC sihlanyela izikhali, sebedinga izikhali emazweni batraina abantu. Kambe liyakhohlwa yini ukuthi yikho abakwenza kuzaphu PF zaphu lobaba uJoshua Nkomo waze wabaleka wayacatsha e-England? Sesibona ukuthi abantu beZimbabwe bafanele ukuthi basukume batshengisele ngoba akusena sizathu ukuthi abantu baye kuma-election. Ede sikhangele lesi sithi sizangena kuma-by-election sibatshengise mhlophe ukuthi ukhuphekala abantu. Sebecatshe ngemva kwe-coronavirus, sebefaka umthetho ukuthi akulama-election indefinitely.
Sikhulume leziphathamandla ze-MDCT bathi bona amalunga e-MDC Alliance awangeke abuya ku-Congress abayiqoqayo lanxa babe kuma-structures ka-2014. Kuyamela beqale bebhalele kuqala becele imvumo ngoba abanye babo abalandeli umthetho, abanye babo bayenza ubudlwangudlwangu obukhona kathesi e-Harvest House. Liyakuvuma lo?
Ngiyamangala. Angithi uMonzora labangani bakhe bahlala besithi bona ngama-constitutionalist abasoze bakhethe abakufunayo judgment. Kufanele lo muntu okhetha okufunayo kuBhayibheli. I-judgment abazange bathi hambani liyexotsha abantu. Ama-structures ka-2014 yiwo azakhetha entsha upresidenti omutsha. Bonke batshela abantu amanga okungani bafuna ukuya kuCongress bona besazi ukuthi vele abalabantu. Babe sebesesaba besazi mhlophe ukuthi ama-structures ka-2014 azavothela i-leadership kababa u-advocate Chamisa. Konke lokho kutshengisa ukuthi bayesaba ukungqikilana lathi. I-spokesperson sabo sazivele singekho kulezi zikhundla, baningi bonke asebephongubazelwa kunaphana. Yikho-ke mahlabezulu sithi ingazala umuntu sichayinduku phansi ukuthi leyi Congress uma bexotsha abanye abantu ayisozibe khona kuzaba ngamingxamangxoza kuze kube ngelinye ithemu lokungalaludo ngoba iParliament yethu vele sebeqedile singisancengani ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxela ekobulawayo. Siphinde sathinta umnumzana Khalipani Phukeni, ogcizelela ukuthi ibandla lakhe lilandela umthetho, njalo lilosekelo oluningi.
Hayi, ngiyabonga msakazi. Ukunqoba sizonqoba. Nginamafoni angu-3 manje. Engu-3 nje la mafoni ngoba ayakrasha ngendlela abantu abaza ngayo ku-inbox bethi siyabonga yumhlangano wethu lo esiwaziyo sesilinda u-2023 bathi futhi kithi lingazideleli i-support lilayo siyaleseka kakhulu. Ngabe wabona ama-numbers ethu sisenza i-21st anniversary kuyesabisa nathi sinje besingazi ukuthi ha abantu basisupporta kangaka. Abantu abalapha Morgan Richard Twangirai House ebizwa kuthiwa njalo i-Harvest House ngesinye isikhathi, hhayi ngabantu be-alliance laba. Abanye babesi-infiltrate-ile. Ma ngabe ufuna i-unity awuhambi uye hijacker i-headquarters ye-party. Anto yazi i-constitution ithi ama-party assets and everything konke kungaphansi kuka-president. So i-action yabo yena liyana ibonisa ukuthi bayadelela ngabale ku-alliance. Ubabona ngani? Ubabona ngendlela benza ngayo izinto ku-MDC asenze ngaleyana indlela.
Manje lizasebenza njani labanye benu be-MDC Alliance njengoba sibona ukuthi abanye lokhu bexotshwa edalele parliament?
Njengoba ngihlala ngije bababezibizile ngoba bathe bona abasengama-members e-MDCT. Okunye bakwenza ngokukhuluma, okunye bakwenza ngendlela abenza ngakhona noma ngendlela abangenzi ngakhona. Okuhle kusitshela ukuthi lo asisenayo le nto ngeye-MDCT abangasoma-member members e-MDCT abazukuba khona.
Lo ngumnumzana Khalipani Phukeni, isikhulumeli se-MDCT, sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Izakhamizi zendwangu line esiyaphambili e-insiza zithi sezidlela evalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele amathole afika phose alichumi yalimaza amanye. U-Albert Ncube usipha lolu daba esefilabhosi.
Izakhamizi ezixoxela umsakazo we-Studio 7 zithi kusukela ngenyanga kaNcwabakazi kuziyafika lamhlanje ingwe le sidle amathola ayisishiyagalombili, amanye atholakale limele. Isigaba sendwangu line sigonjolozele izintaba njalo ezinye zisekele umfula uMzingwane lapho kucatshangelwa ukuba lingwe ihlala khona labadlwane bayo ebhalwini. Lokhu sekuthe izakhamiza kulimango zisesabela ukuthi zizaphelelwa izifuyo. Usobhukwendwangu line umnumzana Godfrey Ndlovu uthi sebehlezi belusile amathole besesaba ukuthi bengawavulela azadliwa yingwe. Umlisa kaWadwane Insiza North umnumzana Michael Mahlangu uthi izakhamizi endong line zifuna ukuthi lingwe izingelwe ukuze zikhululeke.
Izakhamizi endong line sezifikelele uhlupho lwalolu olwengwe esibadlele amathole abo. Yilo hlupho osolukhona, bayafisa ukuthi ngabe kuyatholakala mhlawumbe ama-rangers ukuthi bazoyizingela. Amathole esiwadlile khona Asim 8.
Umahlangu uphinde wathi lanxa yendulo ingwe ibizingelwa ngamadoda ibulawe kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho ungavumi.
Kade sizinto zakale ukuthi uphonge uphuma ijumo kade sisokuzima njalo abasekho abantu abalezibindi njengakudala njalo lo mthetho umthetho savuma ukuthi liphungulwe ngaphandle kokuthi lidinge wona ama-rangers. Mina ngisese ngumfanyanyana sabe sahamba sisiya kukhonale futhi phansi sokuthi sokudlile okhuzeni inkomo khonangale. Unfortunately asisakubulalanga kwabaleka.
Ukansila kaward 1 insiza North umnumzana Festus Ndlovu uthi sebethetha amnyathelo okuzingela lengwe ngoba isingozi lebantwini.
Udaba lwengwe kathesi sesikwenzile sesingikhulume lo DCC, district coordinator, sesimele amanti azo kuphela ukuthi abuye. They were supposed to come today. So sihambe labo sebatshengisa i-area lapho kukhona khona. Lokuthi abantu bangafika lapho kuthuze khona ngani kule chika kakhulu kuyakwansi kuye babhongela kube thusele. Babalekile amanye ama-farmers am lapha besekubabhongela, babaleka. Bachinko yimona lesubona nje ukuthi nxa kukwazi ukubhongela umuntu futhi sokungambamba
kulicala ukubulala inyamazana lanxa zingozi ngoba ikwebhula imithetho elizwe ekulondoloza inyamazana zendle njalo laba batholakala benza lokhu balakho ukubhataliswa imali engafika amadola emelika azinkulungwane ezingamathumi amabili. Kusenjalo izakhamizi zemagwe eGwanda North zikhuza imhlolo ngemva kokufelwa zimbuzi zazo ezidlula amathumi amahlanu ngendlela engajwayelekanga kunyanga ezisanda kwedlula. NgoLwesihlanu ekuseni imbuzi ezilithumi lanhlanu zitholakale zifile ngemva kokulunywa entanyeni zamunwa igazi. Sixoxele unkosikazi Shila Spanda umgcini sihlalo emagwe irrigation scheme othi abantu badideka amakhanda ngalesi siga.
Ngabe khuluma ababalayo abasobhuku bathi seziyi-50 esezidliwe ngenyanga yenali. Izakhamizi zona zila kokwenza zilokhu esaba kuphela. Lanxa becabanga ukuthi bangenzani kodwa akulanyathelo esebelithethe kwakathesi balokho behleziwe ngabantu abasevalweni. Kuyobe sicela ukuthi nanjewana lilo ukhuluma labantu abaningi abatshiyeneyo. Kuyeli sikhulumele labo engxeba ngakwazi ukuthi inyamazana bani futhi ixotshwa njani ukuze siphumule.
Iningi lezakhamizi licabangela ukuthi le kungaba yimisebenzi yabathakathi. Obona ngokukhishwa kwembiko kugatsha lwezokulondoloza kwenyamazana zasendle umnumzana Dinashe Farao uthi kabakatholi imbiko ngalezi zehlakalo. Ukhuthaza izakhamizi ukuthi zingahambi ebusuku zibikele ugatsha lwakhe ngokuphangisa lapho zithe zabona lezi nyamazana eziyingozi ukuze labo bathathe amnyathelo ngokuphangisa njalo zivalele izifuyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendwa ngulayini komahlaba ithwale ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Siyadivala njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sivindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukwemukelwa kulolu hlelo bese ngithanda ukuba na ngibingelele ngendlela ephakemeyo bonke abalaleli.
Ungasitshela ukuthi uhlelo lwenu olokutshengisela ngesikhathi se-lunch elaliluqoqile lwahamba njani?
Yebo kambe kuliqiniso kunjengenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Kwakube lokuhlela nokuqoqa ukuthi kube lokutshengisela kwakufanele kuthathe indawo ngesikhathi se-lunch kumbe ngesikhathi abantu sebetshayisa kusiya ngokuthi abantu basemakhampani nabo bekwenzela emakhampani nabo. Injongo kwakuyikuthi ufuswe ukuthi uhulumende afake isimemezelo esingathi yikudeclare isimemezelo sokuthi amakhampani wonke aholise abantu ngemali emzini esithi forex imali ye-America lokuthi izinto zonke zenhle zithengiswe lama-service athengiswe ngemali yasemelika. Isizathu kwakuyikuse sinanzela ukuthi i-economy isizidolarize wonke umuntu esefuna i-forex. Kodwa-ke lokhu akusaphumela ngendlela yakhona. Isizathu esenza kungahambi ngendlela esasikhayele ngayo yikuthi kwasokula zinye izisebenzi ezazisebenza emakhampanini athile ezazivele seziholiswa ngayenalo imali yemzini, benikwa imali enye ingxenye izimdola, enye ingxenye iyimali yasemelika. Ngokunjalo laba bantu bathi hayi, babona ngathi lokho akusoze kuncede kakhulu, ngoba nxa sebebuya betshengisela bona bekuma-negotiations kungaba le ngozi yokuthi engxenye ebukhayo ngathi abasanegotiate in good faith. Ngokunjalo linto yaqalisa ukuqhula, yagcina isehluleka ukubana iqhubeke yephambili.
Khona vele ukutshengisela lokhu kusanceda yini eZimbabwe, ikakhulu okwezisebenzi, njengoba sisazi ukubana iningi labantu kalisebenza.
Yebo, kambe kuliqinisa ukuthi singananzela lapha eZimbabwe abantu sibili abaningi abasekho emsebenzini lapho baqhathe khona abantu sebezisebenza. Ngokunjalo kuliqinisa ukuthi kuba nzima ukuqoqa abantu ukuthi abantu abaningi batshengisele ngobuningi wabantu bengasasebenzi. Kodwa nxa kunjalo kule ndlela ezingenzakala ukuthi phela bonabo la abanye abangasebenziyo labo imali ukuze bayithole ukuthi abantu basebenze. So kungaba le ndlela ukuthi enxa yokukhulunisana izisebenzi labona abakwi-informal traders, bona abana abazisebenzayo, ukuthi nje kube lokukhulumisana kubanjani ukuthi hayi, lani ubunzima lilabo, nxa thina njengezisebenzi singatholi imfanelo eziqondileyo kuze singathengi lakini, kuyabe kuyindlela yokubahuga kumbe yokuzama ukusebenza ndawonye ukuthi nxa sikhuluma lolu hlupho sikhulume njalo sindawonye.
Manje zikhona na ezinye indlela elibona ngani lizazisebenzisa ezingaso kujengisela ezingabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zezisebenzi?
Yebo, kambe nxa ukhangela ngobulutshana bezisebenzi, nxa kuyibo bodwa sithi sodwa esithi siyafuna ukujengisela, kuliqiniso sibili ukuthi hayi, kungeze kwaba lamandla kangaka ngabantu abangasekho emsebenzini. Kodwa ke zikhona ke njalo ezinye indlela esingazisebenzisa lathi ngaphandle khona ukutshengisela ukuthi sifuqe ukuthi uhulumende laye yazi asilalele. Ungananzela kathesi, ngiyahlonipha into eyenziwe ngababalisi, ngiyahlonipha into eyenziwe futhi yilaba omongikazi abezempilakahle ukuthi bathi sofika indaba le COVID kulezi ezingahambi kuhle bazihlalele ezindlini, benza ukuthi uhulumende aphose abalaleli. Nxa engafiki lapho afika khona, kodwa siyakwazi uhulumende ilitshe likhona entanyeni, pressure balayo ngenxa yendlela benza ngawo amathisha kathesi, sokuthi izikolo zivulwe. Yebo, kangabantwana bahambe ezikolo, othisha bakho ezikolo. So ngokwenza njalo kuphela uhulumende engaqhubeka ngazo, ngizisebenzi enza njalo siqhubeke sibambana. So sizihlale emakhaya sithi hayi bo, akulungisi indaba zomnotho, bekuzenza ukuthi uhlupho lolu esilalo eZimbabwe luphele.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngokunjalo ngiyabonga ukuba ngibe khona kuhlelo, ngithanda bana ngivayelise abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU, ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilani.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa nonkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum, usichasisela inhlelo zale nhlanganiso.
Emthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama eyasungulwa ngomama, ikhangele kakhulu izindlela ezingavikela omama ekuthini bengahlangani lodlame, ngesikhiwe sithi ngama-preventive measures. Lokho sikwenza ngokufundisana labo mama ngendaba zodlame emakhaya, sifundise labo baba, sifundisa osabhuku, njalo sibambane lezinye ingatsha zikahulumende ekufundiseni umphakathi lekuncediseni ukuqinisa imithetho kumbe imilayo ekhona ezigabeni. Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Si offer esithi khona ngama-counseling services. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo, into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders, ngabe ukuthi umama ufuna i maintenance kumbe ufuna ukuthi kuyejintshwa intengo ye maintenance ekhona, siyamncedisa ukuthi afile amagwaliba. Kule ndaba ze custody esithi khona lapho umama esefuna ukuthi athathe abantwana bakhe kumbe ethathele abantwana, siyamncedisa njalo ukuthi agcwalise izincwadi eziyabe zifunakala ukuthi zilotshwe enkantolo.
Yiluphi uhlelo eligxile kulo kathesi eliliqhubayo njalo luhamba njani?
Sile nhlelo ezimbalwa esizenzayo njengemthonjeni Women's Forum. Kulezinye inhlelo ezikhangelane lokuthi sifundisane lomphakathi, sikhangele kakhulu omama, sikhangele obaba abantu esithi ngama male champion, sikhangele inkokheli zomdabu esithi khona ngama traditional leaders kumbe osabhuku, omlisa, lezinduna ekuthini bangancedisana njani lomphakathini ukuze sehlise udlame olukhona. Siyasebenza njalo lama stakeholders, ingatsha zikahulumende ezijiyeneyo, lezinye inhlanganiso ezifanana lathi ezingekho kuhulumende, ekuthini singancedisana njani ukwehlisa inani labantu abahlangana lobudlwangudlwangu kumbe udlame. Siyancedisana njalo lenkokheli zamabandla esithi ngama-church, ekufundisaneni ngendaba zodlame, sikhangele kakhulu imibhalo ekhona eBhayibhelini. Siyasebenza njalo edorobheni lakoBulawayo, sikhangele kakhulu amankampani lezikolo ukuthini indaba ze-sexual harassment kumbe ukukhahlamezwa ngezamacansi ukuthi baziphatha njani, ukuthi bangazivikela njani. Njalo sisebenzisa esithi ngama-policies kumbe ingwalo ezihlela ukuthi abantu bengaphathana njani kumbe bakhulumisane njani besezikolo njalo besemsebenzini. Kulolunye ihlelo esilenzayo, ihlelo ezimbili esizenzayo sisecholotho, lapho sikhangelane kakhulu le ndaba zokuthi omama baphatheka njani endabeni zokuzibusa kumbe endabeni ze local governance, ekuthini imigwaqo ilungile, ukuthini khona imigodi iyatholakala, izibhedlela ziyatholakala esigabeni, lokuthi bakhulumisane lengatsha zikahulumende ekuthini amalungelo abo okuthola amanzi, imigwaqo njalo lempilakahle agcwalisiswe. Khulunxa sidila indaba zodlame, thina besisipha i-toll free number yethu ethi 080 10 188. Kuleyo toll free number besenelisa ukufinyelela abantu abachiyeneyo njalo labo bekwanisa ukuthi basithinte ecingweni nxa bedinga usizo.
Lowo ngukosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum.
Nanko umculo kaSikhosana Buhlungu othi Rasta. USikhosana phela ukhethwe njengomunye wabaculi abalohlonzi emncintiswaneni weRoyal, kodwa khona ezancintisana njalo labanye abakhethiweyo ukuze anqobe.
Dani makiwa nyalithanda ngoba lithiphiphi Sikwa sakho nasi dipu awusalele Sensiya la faenza lwakona la pesukana bendi Enkayi bayantanda daminya batanda Nikile ngichibenye laphe ewulomuzi wami khona Lapha bahamba bantata khona Izoketi fayira Niwe niwo haba kokula wayo baba bambene Niyali bonga batoni pe abela pema ofisi Ngentoni tempule ngisifisa yona ngokumphakamisa kwenu Andawa ama amane Wena rasta
nyoga umculo kaSikhosana Buhlungu othi Rasta. USikhosana phela udabuka enkayi eGwapa. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.